tetele igazi engithi tetele umzimba tetele igazi tetele umzimba tetele igazi engithi tetele umzimba tetele igazi tetele umzimba tetele igazi uyahlala phansi kumnandi kangaka kumnandi kungani uhlezi phansi kumnandi kangaka kumnandi kungani uhlezi phansi kumnandi kangaka kumnandi hayi wena wahlala phansi kumnandi kangaka kumnandi kungani uhlezi phansi kumnandi kangaka kumnandi kungani uhlezi phansi kumnandi kangaka kumnandi hayi wena wahlala phansi kumnandi kangaka kumnandi kungani uhlezi phansi kumnandi kangaka felo hayihlekele kustate thathiyeka utimanya tetele umzimba utetele ukuthi tetele igazi utetele ukuthi tetele umzimba utetele ukuthi yekele kustate thathiyeka utimanya tetele umzimba utetele ukuthi tetele igazi utetele ukuthi tetele umzimba utetele ukuthi yekele kustate thathiyeka utimanya tetele umzimba utetele ukuthi tetele igazi utetele ukuthi tetele umzimba utetele ukuthi yekele kustate thathiyeka utimanya tetele umzimba
Yeah.